kuya kwasizisinikanje kathesi imisebenzi eminingi seyavalwa, ama-factory savalwa, abantu besebephila ngokuthengisa emgwaqweni abaningi njalo abala khonapha edrobheni kathesi abala okokudla okokuthi umuntu uyakwanisa ukuthi adle kathathu ngelanga ngenxa yokuleyo mali ayikho. Njalo siyakwazi baningi abantwana bezikolo asebehluleka ukuya esikolo. Ngakho-ke umumo wethu mubi kathesi. Ngasikhangela ukuthi esibhedlela amadokotela abeke phansi umsebenzi, kusho ukuthi kuba nzima kakhulu emuntwini ongasoze akwanise ukuthi aye kulawa amadokotela azibhadalela engaso kahulumende ukuthi uzibhadalele uzikhokhele yakho imali yodwa. So kusho ukuthi umuntu angagula kathesi, ingozi esikhona ukuthi sizabala abantu abaningi abangagcina besifa ngalesi sikhathi ngenxa yokuthi bayabeswela indlela yokuthi umuntu ayelatshwe. Imikhuhlane eminye ebingakwanisa ukuthi ivimbezele ayisoze kukwanise ukuthi ivimbezele ngenxa khonokho. Ngakho thina udubo omunye esilubonayo lapha yikuthi uhulumende ukhanya engatshitshi engaphangeli ukuthi alaleli ukukhala kwamadokotela ethu, ngoba kuyinto eqakathekileyo ukuthi yena uhulumende abe nguye-ke okungenelayo akhulumisane nabo, ngoba mbona ngani izinto eziningi abazikhulumayo izinto okumele zilungiswe nguhulumende. Badinga nje izinto ezilula ukuthi sidinga ukuthi umsebenzi wabo ube lula kumbe wenzakale kakuhle. Izinto abazithokisa ngabo uhulumende uyazenza, kodwa siyabona ukuthi kathesi uhulumende wethu gijima ngeconference ezane le ezakuba khona esigodini, bagijima ngezinye izinto emaceleni ezingayisizo eziqakathekile kakhulu ukwedlula impilo zabantu.
Lina njengezinkonzo libona kule themba na phambili kumbe uhulumende lo kalabangani anamanye amazwe kawamnanzi uhamba njani?
Ambona ngani udubo olukhona ukuthi uhulumende wethu usaqalisa ukuthi athole abangani ngenxa yokuthi sisuka esimeni lapha upresident lo owakhishwayo uMugabe wayevele engafuna ukukhulumisana namanye amazwe. Ngakho-ke bona baqalise ekuqaliseni, kuza kuthatha isikhathi eside ukuthi abantu bebe lethemba lokuthi luhulumende izinto lezi azikhulumayo uthembekile yizo lokuthi njalo uyakwanisa ukufeza lokhu akuthiwe. Njalo sinanzelela ukuthi into elimazela uhulumende kakhulu yikudutshelwa kwabantu ngo-August sokwedlula ukhetho. Lokhuyana mbona ngani kube yinkalakatha yendaba obekumele ukuthi bananzelele ukuthi i-commission yabo le iyatshengisa ukuthi bazimisele ukulungisa lindaba kakuhle. Ngenxa yokuthi amazwe alezimali afuna ukuthi engafaki imali ananzelele ukuthi uhulumende wethu uyachitha usimpilo zabantu